esiro mhlangano wethu ke ebudiriro amapolisa ke abophe u member of parliament wedu eMkopa honorable Chibaya la banye ama members ethu amakhulu amabili lenhlanu 25 besithi asivumelwa ukubana senze imeeting kodwa sikwazi la sikuchasela amapolisa ngobana ke imeeting yethu besiyenzela ku private residence and siyavunyela ukuhlangana ke la ma members ethu ngenxa yokubana le aso public meeting amapolisa kodwa aqhubekele phambili ngokubopha ke abanye bethu amalwazi asefikile esikhangelele ukubana ke bazavunyela ukubana bephume ngenxa yobana bengelacala thina njenge-triple c inhlanganiso yethu ayisoni nhlanganiso eyabhanwayo inhlanganiso ke e-operator okusemthethweni asoze savuma ubani zanu p f isalise ukuyenza inhlangano yethu yikho libona sesiqhubekela phambili ke sisiya kwenye imeeting njalo siqhubekela phambili ngemhlangano yethu ngenxa yokubana ke sile mvumo ke yokubana siyenza ama-meeting.